lingale tshona njani mthakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lanamhlanje mhlaka 3 January 2021. Happy new year zulukandaba, igama ngumike hobe. Namhla kuhlelo silo blessing piri usomas bizimusi osakhulayo owenkampani ye Don Minteiro bayathengisa impahla etshiyeneyo egoqela izichathulo kanye lamasutu. Upiri uzasitshela okuningi ukuthi njengosomabhizimusi ubone njani umnyaka ka-2020. Piri, ngiyakwamukela kuhlelo, nanti udaba olukhona. Umnyaka ka-2020 uhambe njani?
Ngiyabonga. Ngithemba la uyavumelana lami, umnyaka ka-2020 ubunzima. Ngiyabona le pandemic le COVID-19 yenze ukuthi ama-businesses ethu akungazathi ayihlangaphansi.
Umkhuhlane we-COVID-19 njalo uhlelo lwe-lockdown luphazamise njani indlela ophathwa ngayo i-business yakho?
Njengoba abantu bevalele ezindlini, sibona ukuthi ukuthengiselana nokuthengisa bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga 07 sibe linyanga yonke singathengisanga lutho. Lokhu siphazamise kakhulu. Sibona ukuthi uhlelo lwe-lockdown beliyalisa imishado, kusho ukuthi thina besingakwanisi ukuthi sithengise amashuti.
Njengebhizimusi, kukhona na elikwenzayo ukuthuthukisa ibhizimusi lenu ngalesi sikhathi umhlaba wonke usalwisana nalo mkhuhlane?
Sithethe ithuba sisebenzisa i-social media njengoba sisazi umuntu onke besezindlini. Wonke umuntu ebesebenzisa ifoni yakhe, abantu bebethola ku-social media. Sabona kulungile njengebhizinisi elincane ukuthi ngathi sihambe ebantwini. Sihambe njani? Sihambe ebantwini through i-social media. Sithethe isikhathi sokucreate ama-marketing strategies, safaka ku-social media ukuthi abantu bebone ukuthi lokhu sisakhona, lokhu sisathengisa ama-studio. Njalo sihle sathatha ithuba leli ukuthi njengoba abantu bebeyalisa ukuhambe esemadolobheni but amabhizinisi bebevunyelwa ukuthi behambe bezenza i-production lani, sithethe ithuba lokuthi abantu besi-invite ezindlini zabo, besi-invite ema-ofisini abo ukuthi sihambe siyabameja senduke ku-factory lungisa amasuthu sesibahambisela ama-products abo.
Siyabona ukuthi umnyaka ka-2020 sephelile nangu-2021 sefikile. Phakathi inside njengosomabhizinisi osakhulayo ufisa ukubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizinisi lakho ngomnyaka ka-2021?
Into esidinga lusizo from uhulumeni ukuthi esisize lama-packages, lama-stimulus packages ukuthi siphenduke lathi back to our feet ukuthi sesiqalisa i-production. So usizo from uhulumende ukuthi esinike ngibeni ama-small loans, ngibeni ama-stimulus packages ukuthi siphenduke lathi ebhizinisini.
Hayi, zulukandaba, sithanda ukubonga u-Blessing Phiri ngokungena kuhlelo. Nawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nxa ungumuntu ongisakhulayo, phosela amazwi akho. Ngiyakunxusa kuhlelo. Awusitshela ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani, njalo ufisa ukubona inguquko enjani elizweni kulomnyaka, umnyaka ka-2021. Thumeza umbono wakho ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi sisesefiwe ngumangoyo. Izulukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo Big Connection ngolwesibili 8-9 PM zulukandaba. Olivalulisayo ngiyenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthokazo muhle, zimpapo muhle, happy new year. Bye bye.